soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNcwabakazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathethe, asikaphumi ku-third wave.
Abezempilakahle bathi uZulu angaze yajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlola betholakala bele-COVID-19 laba bebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi angafika kube phezu kwesikhombisa. Angaba maningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini.
Abenhlanganiso emela izisebenzi ze-CTU sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo mfakazi. Abezempilakahle bathi uZulu angaze yajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlolwa betholakala bele-COVID-19 laba bebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla ngoba ilizwe lilokhe liphakathi kwegagasi lesithathu lalolu bhubhane njalo lomkhuhlane ulokhe uyingozi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumalanga amahlanu adluleyo, eleZimbabwe libonakale lisiba lenani elingaphansi kwamakhulu amahlanu, lamachumi amahlanu 550, abantu abakade betholakala bele-COVID-19, kuthi abakade bekhulelwa yilomkhuhlane bebesiba ngaphansi kwamachumi amathathu, i-30. Omunye wengcwethi zezempilakahle, uDokotela Mthabisi Bhebhe, uchasisa kabanzi ngaleli nani.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathethe, asikaphumi ku-third wave. Ngakho-ke engaku-encourage umuntu wonke ukuthi kababe vaccinated, umuntu wonke kabe vaccinated ukuze bezivikele ekufeni lokuadmitha umkhuhlane we-COVID-19.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi abantu bengaziyengi ukuthi sebenqoba empini yokumelana nalolu bhubhane.
Inani lingakhanya ingani selehlile elamafika, kodwa hheyi lama istatistics esilayo kobulawayo kasimanga kuhle. Kumele abantu beziphathe ngoba thina sifuna nguzero.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso emele izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kabangayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela iku-COVID-19.
EZimbabwe abantu kabathestwa door to door. Abantu abathestwa i-COVID-19 yilaba ababethe bagula basondelela lapho kuthestwa khona. Ngokunjalo kuzafika ukuthi amanani ngabe sesehla ngenxa yokuthi 1, ama-test kits angabe kuyukuthi ashoda, 2, abantu abafika ezibhedlela befuna ukuyathesta mhlawumbe sebebalutshwana, 3, sokungaba yikho ukuthi mhlawumbe inani le-COVID abantu abalayo sebebalutshwana. Kodwa abantu kabaqapheli ukuthi statistics kasitsho ukuthi inani labantu abale-COVID sebebalutshwana.
Kusenjalo, okwensuku ezimbili ezedluleyo, izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo beziqhuba uhlelo lokubuthanisa igazi ngoba besithi iziphala sezehlile okwamagama ngenxa ye-COVID-19 ebivimba ukuba abantu bahlangane. Bathi njalo igazi eliningi belivela kubafundi, kungakho ngesikhathi izikolo zivaliwe imikhankaso yokupha igazi ibingenelisi ukuqhutshwa. Umnumzana Ivindosi Ziba okhokhela inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo koBulawayo ukhuthaza uZulu ukuba ayekupha igazi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital.
Isikolo lapho esajala khona ukuthola igazi sezivaliwe. I-lockdown le ivale ama-gatherings amaningi. Isathi ihlelo lakhona sibonile ukuthi luhambe kahle and abantu basinike i-support. Siyakhuthaza sibe ukuthi everyday umuntu ma efuna ukudonate igazi engameleli ukuthi khona khona ngizamelela ujiji uyahamba edonate igazi kumasayithi ethu.
Kugqitshwa usuku lwayizolo ugatsha lezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba bangamakhulu amane lane i-404 ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi ababhubhileyo balitshumi lasikhombisa i-17. Kutshaya ihola lesithathu emini izolo bekulaliswe abantu abangamatshumi amahlanu i-50 ezibhedlela okuletha inani labantu bonke abasezibhedlela lifike kumakhulu amane letshumi lasikhombisa i-417. Kuthi abasindileyo izolo bazinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-2197. Kuthi elizweni lonke isilinganiso sokuphepha umkhuhlane we-COVID-19 simi kumatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ekhulwini i-85%. Abahlabe ijekiseni yokuqala izolo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 baphose bafika kunkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amabili i-40,219 okuletha inani labahlabe ijekiseni yokuqala elizweni lifike kuzigidi ezimbili lenkulungwane ezedlula amakhulu amabili i-2,233,565. Ukuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo bafika inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasitshiyagalombili i-38,378. Lokhu kuletha bonke asebehlabile amajekiseni amabili bafike kusigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu lasitshiyagalombili i-1,386,752. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngabaqhatshi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi amankampani afana labo-Delta, OK Zimbabwe, T1 lamanye esekhipha imibiko ethi wonke umuntu ongahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 aneukuya emsebenzini. Abamalungelo oluntu bathi lokhu kungaphandle komthetho ngoba asi wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngenxa yenkolo zabantu le mibono ehlukeneyo. Ingcitshi zezempilakahle zithi wonke umuntu kumele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuze inani labantu abalalisa isibhedlela ngenxa ye-COVID-19 lehle. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasise ngenyathelo labo leli.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba amaningi ama-companies anjalo bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini. Kho izo zikhalazo ebezikhona.
Ugcizelele sithi izisebenzi lamalungelo okumele ahlonitshwe nguhulumende lamankampani kungelani lokuba kulomkhuhlane we-COVID-19
eZimbabwe besingakaze sibe lomthetho ke obamba abantu ngamandla ukuthi bethole i-vaccination.
Esinye sakamuzi eHarare esingahlatshwanga umnumzana Michael Svanda uthi uvumelana le-ZCTU esithi ukholo lwakhe kaluvumeli ukuhlatshwa.
Abantu awufunile ukuthi beforswe ukuthi bevaccinate ngoba abanye thina sikholwa ngokuthi ukuvaccinate indlela zokutshengisa ukuthi sesingena eku-revelations. So thina abanye ukholwa kwethu vele awuhambelani la, siyabe singani sesingabantu kasathane.
Kodwa enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Peter Sithole uphikisane nalombono.
Sixotshana lalokho okubizwa kuthiwa yi-head immunity oyikhona okuzakwenza ukuthi ilizwe livuleke, ezenotho i-economy ivuleke, oyiyona nto ezakwenza ukuthi abantwana babuyele ezikolo sebehlatshiwe, okuyikhona okuzakwenza ukuthi abafana laba abancane abalezipho zokudlala ibhora baqhubeke bedlala lelo bhora. Okwamanje kakudlalwa bhora, okwamanje abantwana abahlabelayo kabanelisi ukuthi ukubuthanisa abantu ukuthi behlabile ukuthi bathole izimali benelise labo ukuthi uphilise imuli zabo. So nxa uhulumende ezaqala ukuncenga abantu umyahambe namuhla abanye bengahambi i-head immunity lay kasi soke safa sayifika le 60%.
Umphathi ndaba obona ngezemsebenzi umnumzana Phuma Vima uthi ukuthi lolu daba emthethwandaba akuncedi lutho. Okuqakathekileyo ukuthi amacele omathathu athi uhulumende izisebenzi nabaqhatshi bahlale phansi bakhulumisane phansi kwedale le-tripartite negotiating forum. Uqhubeke esithi ubhubhane le-COVID-19 luyaziwa ukuthi soluphazamise okuningi emazweni omhlaba, ngakho-ke uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukulondoloza abantu baseZimbabwe, yikho ethenge amajekiseni ama-vaccines.
Ndakathalisana nedenda ratambuza nyika pasi rese.
Udaba olukhona ngolokuthi amajekiseni anceda ukuba umuntu engahlatshwa akatheleli umkhuhlane abanye abantu, njalo ayavikela impilo. Nxa uhlezi emzini wakho awulani lokuhlatshwa, kodwa nxa ufuna ukuphuma endlini hlatshwa.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ukhangelele ukwazisa ngeziki ezayo ukuba udaba lwabeze-CTU luzathethwa nini. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi ijekiseni le-COVID-19 vaccine, kumbe abangaba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze lufezeke uhlelo olwe-head immunity eZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Phambi komthethwandaba kamantshi eMotshwane namuhla isetheswa icala lokubangela ukufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Lynette Mary Mongwari uthi umnumzana Momberume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhlaka 3 ngenyanga ezayo.
Tapinda mudare nas nenyaya ya tirarami Momberume
uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ye-bail, okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umtshutshisi umnumzana Tirivani Mujasiva utshelele lidale ukuthi umnumzana Momberume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Momberume oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe.
Ma-DNA test atisadane ma-results asho parizo.
Embikweni oyethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi ngu-Anna Machaya, hatshi u-Memory Machaya njengalokho obekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eleminyaka elitshumi lane, wabeletha iseleminyaka elitshumi lanhlanu, njalo uMemory isihlobo sikamuyi esileminyaka engamatshumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lameck Magonye Sigodla oleminyaka engamatshumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuyi u-Anna, unkosikazi Shai Mavika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto eJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka ephansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho. Kulayitof namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye nabafunyanwa bele gcikwane leli. Okwamanje besikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uxwayise abesiTaliban kwele Afghanistan ukuthi bengalokothi baphazamise uhlelo lokuhlenga abantu asebesuswa elizweni lelo ababhekane lobunzima ngemva kokuphuma kwamasotsha eMelika akade encedisa ibutho likahulumende kwezomvikela. Uhlelo olugqitshwe ngemva kweminyaka edlula engamashumi amabili, kodwa ke abebandla eliphikisayo kwelemelika elama Republicans liyalisola inyathelo likahulumende kamongameli Biden lokususa ama-structure aleli lizwe kwele Afghanistan. Ekhuluma esabelweni asimelayo edalele Senate, umkhokheli wabebandla ama-Republicans kuleli dale le-Senate, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell uthe leli inyathelo ngelobugwala elenziwe yilizwe elithuthuke njengeMelika. Abohlangothi olubona ngokuqondiswa komsebenzi wokulungiswa kwezimota kwele Melika lubikwa solusungule uphenyo ngomvulo lokuxwayisisa izimota eziphose zifike isigidi ezilungiswe ngabenkampani yeTesla ngemva kwemibiko ebisiphumayo kungasebenzi kuhle kwalezi zimota osekubangele ingozi ezithize zomgwaqo. Inkokheli yamazwe akumanyana wangezansi wezwekazi le-Africa we-Southern African Development Community yebithe gwaqa kwele Malawi ngolwesibili emhlanganweni wesimajumi manelanye wale inhlanganiso itshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo lapho umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Kayinde Ishilema anqobe khona.
Ibandla le-MDCT selikhethe amalunga angamachumi lasithupha 26 ukuba lezikhundla ezifana lezamalunga edale lekhabhinethi likahulumente. Abakhethiweyo babalisa uMnumzana Morgan Komiji wezomvikela, uMnumzana Thapiwa Mashakata wezenotho, uMnumzana Vincent Tsvangirai wezabatsha lemidlalo, uNkosikazi Ruth Labote wezempilakahle loNkosikazi Paulina Mbariwa okhethiwe ukumela ugatsha lwezisebenzi lempilakahle. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amalunga la azathobelana lamalunga edale lekhabhinethi ukuze asebenze okuqotho. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lisole uluhlu olwethulwe libandla le-MDCT. UChris Gande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda ngalolu daba.
Asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvele uhloseni. Ngalokho Mashabe Zulu asizihluphi, kodwa lokhu yiko kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu ebevelela befuna izikhundla bachiwe sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalu. Yiko ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakata labophini oludenga edesebenza zaba hayi laba abantu siyabazi baqala ukusebenza lezanu PF ngesikhathi se-constitutional commission ethungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Singazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali, bangabona ukuthi i-term yabo ye-parliament siyi-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenza ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akutshengisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu ebandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma se-campaign efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lithi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC T bayaforma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka naye sengu-MDC Alliance. Hathi siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, isenze iZANU-PF senzele ukuthi cause i-confusion iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beyarejista abantu bengarejisti. Nampo uMnankagwa wabo Jojaramba sebehlabala la besithi uChamse ngawina bazasebenzisa amasosha. Konke lokhu lingesabi kwethuseli ukuthi lina ligcine vele lingavoti, bafuna ukuthi libone inhliziyo kuthiwa yi-apathy. Umondlula lezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama-by-election, kungenziwa i-2023 elections, besithi kuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu. Lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khonoko, sivele labo siyabazi ukuthi vele bengekho eqinisweni besebenza lezanu PF ebusuku. Mahlabe Zulu liqaphele izitha ziyeza eziningi eziyaqamba amanga kwenze ukuthi iphambaniseke engqondweni.
Lo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda obexoxa noChris Gande weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-level 4 COVID-19 lockdown ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngamaviki amabili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana usuzaqhutshwa mhla ka-21 kuze kuyefika mhla ka-24 ngenyanga kaMpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sokungokwesibili lonyaka umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezTTF udluliselwe phambili ngenxa yemigoqo elethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe National Consumer Rights Association, uthi leli nyathela lidala ubunzima kumuntu wonke, hatshi osomabhizimusi kuphela.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo kasikami kahle kwezamabhizinisi, ngokuba nxa ngabe i-COVID-19 lokhu bavimbele ngendlela ebavimbele ngakhona, kusho khona ukuthi bayalimala kakhulu. Kakulimali bona kuphela abamabhizinisi, kulimala izisebenzi, kulimala abathengi, ngokuba imali yabasebenzi ivela ekuthini amabhizinisi asebenze. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi ngokuphangisa kuzanywe zonke indlela ezakwenza ukuthi amabhizinisi abuyele endleleni yokusebenza ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akuba mangalisi ukuthi umbukiso lo usuphinde wadluliselwa phambili. Unkosikazi Molen Kiwane, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabasekela leli nyathelo elithethwe ngabeze-TTF.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kulicebo elihle kakhulu. Ngasikhangela ukuthi amanani abantu ababanjwa i-COVID abekhwela esehla, ukutshengisa ukuthi kule ngozi enkulu kungayekethiswa. Siyabonga ukuthi kunanzelelwe kusasemasinyane ukuthi kuqale kukhangelisiswa ukuthi umumo wakhona unjani, abantu belokhu belandela izixwayiso zempilakahle.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nick Ndebele, wenqabe ukuphendula imibuzo wayedlulisela kusikhulumeli senkampani le obelokhu engaphenduli ucingo. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Busisa Moyo, ukhiphe umbiko wokudluliselwa phambili kombukiso weZTTF ngolwesibili ntambama. Umbiko lo uchaze ukuba uhulumende uvumelana lesinqumo leso ngoba amalanga ombukiso abezabe ephakathi kwesikhathi abantu bevinjiwe ukuhamba besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Lokhu bekuzenza osomabhizimusi abaphandle kwakoBulawayo bathwale nzima ukuhamba belanda umbukiso. Umoyo uqhubeke ethi labo abaphathekayo kumbukiso weZTTF kabathathe leli thuba njengesikhathi sokuba balungiselele ngokujulileyo ukuze nxa usufikile wenziwe okwezinga eliphezulu. Ngimele Studio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo weAfrojazz uStanley Nyathi. Umdluli ngokuzalwa udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela leSouth Africa. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasanta.
Nyathi unamadlaladi amabili yengoma zokholo atshisa kakhulu. Sebuye waphela lesithathu lona kodwa selefikile ngoba lingelo lomdumo weAfrojazz. Yilo akufanele lona namhlanje akukhumbuza abalaleli udabuka ngapi.
Ngibuya phansi le eNkayi senginama album amathathu, eyokuqala ibigospel, eyesibili igospel njalo, eyesithathu yamanje iAfrojazz.
Asizweni ke ukuba uMfokanyathi kungani oguqula umdumo aqala ngawo esiwa kwezokholo ngena kuAfrojazz.
Yes, ngidecide this time around ukuthi ngicule iAfrojazz ukuze ngikwazi ukuaccommodate ontanga abasebancane, ngibuye futhi ngiaccommodate abantu asebebadala, ngiaccommodate abantu abahambayo esontweni, ngibuye futhi ngiaccommodate abantu abakholelwa emasikweni. Iqukethe ingoma ezikhuluma ngomzilikazi, iqukethe ingoma ezikhuluma ngeHighlander, iqukethe ingoma ezikhuluma ngothando. So ngamafitshane ingoma lezi ziyakwazi ukuthi ziaccommodate noma ngumuntu ongakanani noma ngumuntu okholwa ukuphi.
Emsebenzini yakho
uxhaso lwenu luqhakathekile kimi. Ama CD asetholakala iYouTube channel ithiyona Hlabezulu TV, yatholakala ku Twitter Stanley Nyathi, yatholakala ku Facebook Stanley Nyathi, also kune page elithi lona Hlabezulu TV. Ku WhatsApp ngiyatholakala njalo 0734533075. Ngiyabonga kakhulu Dawu.
Sala esia pambile tula imdumenjeneyo etshalwa ngabantu
amathendele
uya besela ushelo waza oh the friday para sonde mnandi igile lonke igama lomu yenza Jesus ba
solo we Afrojazz soka Stanley Nyathi odabuka enkaye kodwa okwamanje osebenza eSouth Africa. Singake hlukane ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu weHigh Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi kuhlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 vaccine. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.